ngingazi ukuthi isizathu esisona esimqoke senza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi ikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe le-fuel nje, ngoba abantu bathwele nzima lapho ifuel ekhona iyadula. So ngiliqinisa lokuthi imbangela yokuthi bemsuse kusikhundla sokuthi abe uminista we-in charge of i-oil procurement yikho khonokho okubangeleyo. So isingazi njalo nxa kulokunye, kodwa ngibona sengathi ngabe emsusele ukuthi uyohluleka umsebenzi, kumele ukuthi siwamukele.
Ye, kodwa sibona ngazani lo ongenileyo kambe engenza ongani kumbe sithi izimanga yini ekudingela amafutha emoto?
Uyabona Dube, amafutha emoto akhona emazweni nalayo wona agebhayo. Esingakwaziyo eZimbabwe ukuthi kanti khona vele okwenza ukuthi siswele amafutha kuyini, ngoba i-foreign currency eZimbabwe yayithola sisebenzisa i-US dollar, yiyo yokuthengwa ngayo i-crude oil kumazwe labo ayiwona ayembayo. So ukukhona okuyimbangela ukuswela okwenza siswele amafutha eZimbabwe kuyini, yikho kumele ukuthi sibe kwazi, ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi amafutha eZimbabwe angena but kafike ezimoteni zethu adlule nje siyawuthengisa eZambia.
Pho-ke umalo kukhangelwe ngaphi manje lapha baba Magonya, ngoba kukhanya abantu bathole nzima kakhulu lapha?
Kangiboni ukuthi umnumzana yena lokhona nalabakanabonke ilizwe ukuthi kukhona abangakwenza. Ilizwe la selifuna izandla ezintsha, zifuna ubuchopho obutsha, zifuna abantu abazimisele ukuthi besebenzele abantu, hatshi ukuthi besebenzele iy'moli zabo lezikhwama.
Kuyini ongakwenza baba Magonya wena nxa abantu bengakubiza bethi Magonya nanti ilizwe lungisa sibona?
Into yokuqala nadube ngayenza nxa ngaliphiwe ilizwe leliyana, ngikuthi ngibone ukuthi umthetho welizwe uyalandelwa. Umuntu owebayo uyabotshwa, ukhanjiswa ejele. Okwesibili, ikwehlisa amandla kuhulumende esiqongweni, ngiwase ezigabeni esi-devolution. Angizukulidivolva ilizwe leliyana into 10 provinces, ngiyalidivolva into 2 provinces. Akhona okwe-5 lokhu abakukhuluma, into 2 provinces, iMatabeleland leMashonaland. Ngizinika amandla iprovinsi zona ezombili ukuthi zirane umnotho wazo, kodwa kukhona lapho eziyabe zihlangana khona esiqongweni, lapho engiyabe esiyabe sihlezi khona, you know, as national leaders. Kuningi esingakwenqabela ngokuthi sehlise amandla ayezigabeni ezimbili, hathi 5 liya bakhuluma ngayo le, ezimbili. Yikho ngibona ngani kunganceda dule, ngoba linganika abantu ukuthi bezilungisele isigaba sabo. Liwuhulumende osesiqongweni, libe libatshela ukuthi imali yonke eliyikholekthayo, ama-taxes ebawakholekthayo ezigabeni zenu la, sifuna ukuthi ligcine 75%, i-25% kayibuye ku-central government. Bese sifaka imithetho eza kwenqabela ukuthi abantu betshontshe, ngoba inhlalakahla yenkinga esilayo i-corruption. Dule, i-corruption yiyo i-problem esilayo number one kuleyani lizwe, kulandela ungalalelwa nokungalandelwa komthetho. Ngakhona ukuthi lamhlanje nxa ngacabanga ukuyabopha uDube, nxa yewona iDube ngiyambopha, kodwa nxa kona uSibanda kangimbophi ngoba umngani wami.